soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 9 Nkwenkwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MDCT lithi lisahluzisisa isinqumo somthethandaba we-Constitutional Court olahle isicelo sokumiswa kokhetho kusalungisiswa udaba lwe-delimitation.
Akukho okutheni esingakwenza ngoba udaba lwethu lulahlwe yi-Constitutional Court okuyiyo inkundla ephezulu kwazo zonke.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uphenduke elizweni izolo elengise izandla evela emkhosini wokugcotshwa kwenkosi uCharles waseLebelitane.
Sibonile osomabhizinisi beEngland abanye abavele belamankampani akhona lapha kwelakithi eZimbabwe, labanye abafuna ubuya uzovula amankampani abo la. Sabona ehlangana lolowa ngumongameli eBritain ubaba uTony Blair.
Ibandla le-MRP lisebenzelana lele African People First elakwele South Africa asevumelane lohulumende walelo lizwe ukuthi abadabuka esigabeni seMandebeleni baphathwe ngesineke kwele South Africa.
Siyananzelela ukuthi isizwe sakomthakazi sihlukumezekile ekhaya eZimbabwe, bese nakhona lapha-ke eSouth Africa siyahlukumezeka, bese kungathi-ke ngabantu abangenalo ikhaya.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamhlanje siqala uhlelo lwethu ngodaba oluphathelane lezokhetho.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla le-MDCT lithi lisahluzisisa isinqumo somthethwandaba we-Constitutional Court olahle isicelo sokumiswa kokhetho kusalungisiswa udaba lwe-delimitation ukuze libone ukuthi lingathatha nyathelo bani. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora utshele intatheli zindaba izolo eHarare ngemva kokwethulwa kwesinqumo lesi ukuthi bayasisola kakhulu ngoba silozombusazwe wasengezelela esithi abasuze bakhawule imizamo yokuthi ukhetho lwenziwe ngokusemthethweni njalo okumgceke kungela kugqilibezela. Sixoxele sikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Akukho okutheni esingakwenza ngoba udaba lwethu lulahlwe yi-Constitutional Court okuyiyo inkundla ephezulu kwazo zonke. So okumele abantu bakwazi njalo bakubona ukuthi besiqondile ukuthi udaba lwethu alulahlwanga ngoba kuthiwa into esikhuluma ngazo ziseceleni kwe-constitution. Balahle nje ngalokho esikuthi ngama-technicalities, okutsho ukuthi belahla ngezizathu thizeni ezingelane lelo daba kade selulethe emthethandaba, kodwa ezimayelana lokuthi izindaba zomthetho zihanjiswa njani. Njengokuthi bathi bona into kade sizikhuluma ababona ukuthi bona njengomthethwandaba ophezulu kule nto abangazikhangelisisa abazihlolisise ezingenza ukuthi bafise ukuthi bangenele ekuwephulweni kwesisekelo sombuso welizwe. Kukati thina siyabatshela ukuthi besibatshela ukuthi akubelanga balinde umthetho uze wephulwe, kumele bavele bakuvikele lokho. Noma upresident bengakayenza ukhetho noma ukhetho belungakayenzakali, bekumele nje bavele bakuvikele ukwephulwa kwamalungelo abantu ngaleyo ndlela.
Manje ngokubona kwenu, nxa kuyukuthi ukhetho luzaqhubeka luyenzwe phansi kwe-report yona le i-delimitation kade lifuna ukuthi yesulwe, libona ngani kuzahamba njani? Kulakho yini kuba labanye abazahamba emthethwandaba bekhonona ngempumela ngokubona kwakho?
akona tesiza yenza ukhetho siyaya kilo bese vele silungiselela ama candidates etsesiqeda la teacher ngamabandla wonke ikuyiwe khona ekhethweni kodwa siyakubona nje ukuthi zinkobe ezilenhlabathi ezingasoze zidleke kuya abantu belokhu besukuma bevuleka iningi livulekile amehlo namhlanje ngento yenziwe iMDC ukunanzelela ukuthi indaba nxa livelelile lisolo livelele sisukumise noma ukhetho lungakabi khona bazasukumisa abanye singakayekhethweni bazasukumisa abanye kuphela ukhetho kuyahlala nje udaba lokhetho lweZimbabwe luludaba olwehlukanisa abantu kukathi bekungaba lula konke lokhu ngabe iconstitutional court ivele yakuqeda ngokuthi kulandelwe umthetho ngendlela akade kumele ulandelwe ngayo.
Lo ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele
inkumba. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike elizweni izolo evela kweleBhilitane emkhosini wokugcotshwa kwenkosi yalelo lizwe uKing Charles III. Ekusukeni kwakhe, abalandeli bebandla leZanu PF bathi bona uMnangagwa uzathatha leli xesha ukukhulumisana lenkokheli yakwamanye amazwe ukuze ilizwe leZimbabwe lamukelwe njalo ngamazwe womhlaba. Kodwa uMnangagwa ubonakale ehlaliswe emsamo wendlu lapho kade kuhlezi abantu makhaza. Wenelise nje ukukhuluma lowake waba inhloko kahulumende weleBhilitane uMnumzana Tony Blair lonobhala jikelele womanyano weCommonwealth unkosikazi Patricia Scotland. Yena omkhumbuze ukuthi kumele alungisise ezamalungelo kaZulu andivana amukeleke kulinhlanganiso. Sixoxele siphathamandla sebandla leZanu PF uMnumzana Joseph Chuma ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umongameli wethu ubaba uMnangagwa usuke lapha esiya eBritain ngemva kokunxuswa inkosi uKing Charles III ekugcotsheni kwakhe ubukhosi bakhe. Uhambo lwakhe lusuka lapha ejonge ukuyaba ngomunye walaba ababe bekhona bewitnessa ukugcotshwa kukankosi uCharles III akulokunye. Kodwa ekhona ngale sibonile osomabhizinisi beEngland abanye abavele belamankampani akhona lapha kwelakithi eZimbabwe labanye abafuna ubuya uzovula amankampani abo la sabona ehlangana lolowa ngumongameli weBritain ubaba uTony Blair sabona ehlangana lomama uBaroness uScotland onguye umabhalani jikelele oweCommonwealth konke lokwana ngesilungu babeza bethi ngama side show ento abevele elandile ekuyabona ukugcotshwa kukankosi uCharles III yikho phela kodwa kunye lokhu lakho kuhambe ngendlela eyiyo ephambili njalo evele eyiyo esidingisayo njalo okunye okuqakatheke kakhulu ukuthi kumele sibe kwazi ukuthi kona ngemva kwe-land reform ngo-2000 kuzofike namhlanje so yiminyaka engamashumi amabili lantathu which is 23 besingela budlelwane bona lobo ukuthi kona iBritain ingasinxusa entweni zabo ngoba phela ukugcotshwa kwenkosi ngale kibo yinto eqakatheke kakhulu ngesiko labo so khonokho nje ukuthi kona usiwe kutshengisa kubantu hayi sokuncibilikile sokukhulumeka ngoba iZimbabwe yona ehle yadeclare yathi kona sifuna ukuthi kona singabi ngumuntu ozondala lomunye umuntu lapha elokuzeni emhlabeni kodwa sifuna ukubana sizwane labantu bonke.
Kodwa ngokubona kwakho kuqakatheke okunganani ukuthi ilizwe leZimbabwe lingene kunhlanganiso ezinjengabo Commonwealth njengoba sisazi ukuthi eleZimbabwe lisayirodi laligxotshwe kunhlanganiso ezifana lazo nezo zalafakelwa lama sanctions kodwa laphumelela lilomnotho oqinileyo. Ungathini wena ngalokho?
Akula into embi ngokuthi iZimbabwe ijoyine inhlanganiso zalezi enyabo Commonwealth njengoba ngingatsho maphambilini iZimbabwe ihamba ile nkulumo yokuthi kona we want to be friends to all and enemy to none ukuthi una sifuna ukuthi una sidlelane nomuntu wonke singalwi ngitsho la yedwa so khonokho yiko kwezulu na kube mqoka ke kubana sibe khona enhlanganisweni zalezinjabo Commonwealth siphila sonke labanye abantu ndawonye. Siyakwazi ukubana even singakhangela indaba yeRhodesia befakele ama-sanction kodwa phela babeyi-kith and kin, kwakungabantu bani babangeke bababulala ngoba siyakwazi indlela amakhiwa athandana ngayo labantu babo. Ungakhangela even nxa kuthiwa kufuna ukuba lo budlongudlongo baphanga nje bathatha abantu babo bebanakekele ngoba bona kibo uswela komuntu one kuphela wabo yiwulahlekelwa kakhulu. So asonto emangalisayo yikona even ama-sanctions ababewafakelelana kwakulezi ndlela ababekwanisa ukubona bawabhaste ngawo. Just siyakubona lathi sinje sibe khonapha noma besikuma-sanctions labo abe-Britain labo-America besiloko sisila ngenxa yokuthi amanye amazwe njengabo-China bebeloko besincedisa nangabe baceleni labo-Russia. Yikho okuthunyayelwa i-Second Republic ikhokhelwa ngubaba uMnangagwa.
Alo ke ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezano PF ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Ibandla le-MRP lisebenzelana le-African People First elakwele South Africa selivumelane lohulumende walelo lizwe ukuthi abadabuka esigabeni seMandebeleni baphathwe ngesineke kwele South Africa. Ibandla leli lithi ibandla le-African People First libe lomhlangano izolo lomphathintambo ezenzakala elizweni le-South Africa, umnumzana Aaron Motsoaledi, bavumelana ukuba abantu besigaba seMandebeleni abalama-permit asephela kumbe asezaphela umsebenzi kuzamele bayowavuselela kundawo zama-kiosk aselungiselelwe ukwenza lomsebenzi. Unobhala jikelele webandla le-African People First, unkosikazi Julie Pillay Mbutuma, uthi uMotsoaledi uveze ukuba abantu bakomthwakazi kuzamele bagcine amarisithi okuvuselela ama-permits azasetshenziswa ukuthi bengazabotshwa bengahlangana lamapholisa. Uphile uthi njalo sokuvunyelwana ukuthi abantwana abalabazali abadabuka esigabeni sikamthwakazi abazalelwa kwele South Africa abasebele minyaka elithumi lasithoba minwe mbili 18 kusiya phezulu balelungelo lokuyabhalisa ukuba izizalwane zakwele South Africa ama-citizens. Abadabuka esigabeni sikamthwakazi abafuna uncedo bakhuthazwa ukuthi baxhumane loPhile kunombolo zeSouth Africa ezithi 0742224161. Lezi nombolo lizazithola enkundleni yokuxhumana iFacebook kukhasi lethu leVOA Ndebele. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-MRP umnumzana Velile Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Siyananzelela ukuthi isizwe sakomthwakazi sihlukumezekile ekhaya eZimbabwe bese nakhona lapha ke eSouth Africa siyahlukumezeka bese kungathi ngabantu abangenalo ikhaya. Kungakho ke phakathi kwehlelo lwethu le-international lobbying ukuthi sizwakalise ngodaba lwakomthwakazi siye sahlangana lebandla le-APF eliyilona ke manje esisebenzisana lalo ikakhulu sikhangeleke ngendaba yokuthi kusizwe abantu bakomthwakazi abalapha eSouth Africa ikakhulu kukhangelwe udaba olokuhlala kwabo lapha oluhlanganisela amaphepha namapermit okuwona ke angabagunyaza ukuthi bahlale belapha. Njalo ke siqopheke sikhangeleke ukuthi ke kungabi nokuhlukunyezwa kwabo ikakhulu sikhangeleke ngezinye inhlanganiso ezingabe ke zivikela ke ubuze kumbe isizwe seSouth Africa kodwa ke indaba yakomthwakazi sizama ukuthi siyilethe ku South African community ukuthi ke ibe yispecial case na mala ngabe kukhona ke okukhangelwayo kodwa ke udaba lokomthwakazi balukhangele ngendlela eshiyeneyo.
Manje khonoko elifuna ukuthi likwenze into esiqalisile na kumbe khona kuyaqala ukukhulunywa phansi, ungasitshela nje ngamafeatures ukuthi selikusibanga sile?
Yebo, kuluhlelo oseluqalile lolo ke uhlelo lolu lwaqala ngokuthi ke kuye kwaba nokukhulumisana phakathi kwebandla le APF lapho ibandla le MRP elahamba la yafika ke eThekwini lapho kulama office ye APF saba nokuhlala phansi sathatha mhlawumbe 8 hours xoxisana ngendaba langodaba lokumthwakazi nokuhlukumezwa kwabantu bakomthwakazi kwase yesasuka ke lapho ke ngokwehlukana ke saqala ukuhlela ke umhlaka 1 May lapho iCS amhlela ke sekunama stakeholders amaningi ashiyeneyo saluhlela ke loluhlelo lwaphumelela kweza abantu abaningi bakomthwakazi ababuya bazohlanganyela kulolu suku wabake nomthandazo owaba khona ke wawuphethwe ngubishop Comfort and then ke kwaba nezikhulumeli ama stakeholders ashiyeneyo kakhulu kwezepolitiki nobukhosi nabo bakhuluma ke obakomthwakazi kuza kuba na neminye imihlangano ezaqhubeka isenzeka mhlaka 7 lapho ke SES ahlala lebandla le APF saxoxisana futhi kabanzi ngenhlupho nangalokho okukhangelelwe ukuthi ke ma ebandla le APF lisiyaxoxisana labo zakwabo lapha ke South Africa ke iminyango eshiyeneyo ikakhulu ke ezepolitiki ukuthi bahambe bephethe udaba oluthini so baye baya namhlanje ke mhlaka 8 ukuthi ke baye xoxa ngalolu daba bayile ke eminyango weze Home Affairs bayahlala ke phansi ke nomhlonipheki ophethe Home Affairs uAaron Tshaledi kwaba nokuxoxisana ngalolu daba bephothula ngodaba lwakomthwakazi
zikhona yini ezinye inhlelo ezifanayo lamanye amabandla kumbe inhlanganiso elifuna ukuthi lenze inhlelo ezifanayo
njenge political party Mthwakazi Republic Party masikhangeleke ukukhulumisana nezizwe zonke esithi international lobbying sikhangelele ukuthi ke sifinyelele ke bonke kumbe zonke inhlanga kumbe ama organizations angabe ekhona afisa ukuthi alalele ezwe udaba lwethu njenge APF
Alo ke ngumnumzana Velile Moyo isikhulumeli sebandla le MRP ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa Okwamanje ke sikhangele esiphuthumayo sivela kumaphepha ndaba achiyeneyo Iphepha ndaba le Herald lilodaba lokuthi inhlanganiso ethiwa Home Seekers for ED isikhuthaze uhulumende ukuthi abele uzulu wemadolobheni umhlabathi wokwakha izindlu. Iphepha ndaba le Chronicle lilodaba lokuthi uzulu kasabanjwa ngumthetho ukugqoka amamask kodwa umuntu ulelungelo lokuzikhethela ukuthi uyafuna ukugqoka kumbe hatshi. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 linjani basabazi labalaleli hayi siyabonga izindaba hayi ngimzwile uMagalela Mafasband ipowerithi yabantu besindebeni ngabehlisa umoya bebambane buthiphizane ya yena umbono omuhle mpela kodwa ichi kuyahlupha ngoba laba abantu uMagalela Mafasband baseharare le bona vele bazitshela ukuthi bona yibo abaphathayo ansiyabona into yasiyamoshakala khonaphana kona ngeyunithi ukuthi vele bona yibo abakhokhelayo yonke inhlanganiso nje ibe bakhokhelayo abangapha emhlukuni besindebeleni bahlale bengamasekeli unje lawo Magalela Mafu uyakwazi ukuthi vele awusoze ube yisikhulumeli se-triple C uzadlala uyisekeli akuzuye kufa ye kumbe kuze uzwe uyitshiye leyo triple C ujoyine elinye ibandla uzama ukuyisekela ungaze uyingene kamonzo ungaze uyingene kabani ezinto eyingikhokhela umuntu waseharare uzahlala kuphela uyisekela so kanti ungapha emathempeni ndabona abantu abakhokhelayo yini andisole siyazi ukuthi ukuthi umbuso uyatshintshwana sesibonele ngoba America betshintshana abantu ungena obhaba abantu abamnyama sesibonele South Africa batshintshana imibuso kanti ngale ke eZimbabwe kumuntu wakudinda umhlobo wane wophathayo lo muntu wophathi yini yikho sekukhoza ukuthi abantu bengazwani i-MRP ithi hayi ngolo lathi sizimele sona siziphathe ngabo nabo beziphathe ngabo njengoba bethanda ukuphatha siyabonga
zanibonani bantu bakhithile njani ngezindawo hayi siyakubona lokho okuzuza ubuhlungu okwenzakala elizweni lakithi
hayi mina ngihlezi ngiyala ngithi izanu PF ngithi litshintshe ilizwe lakithi laba ba-selfish too much inhliziyo zabo zimbi kakhulu abantu labo asoba abantu abangalungisi izwi leliya ngoba into yonke bafuna ibonele kibo into yonke phela azilisazo uma ungabusizwa ukuthi umta kamgabo lamaplaza ngu21 uthi yabheka imizwa ukuthi linjani hayi kuzuzwa ubuhlungu lo ubuso uzibuza ukuthi abantwana bakamnanga ngobo nabalengaki amaplaza 21 ah lokhu kuya yazi ukunyuka yamangaza njengoba inotho ukuthi banotho kungakanani ah kodwa bayiqedela izwi lezimba ah balibulele impela baliqeda dududu liphelile izwi lamaphoyisa lamasotsha athunywayo ukuthi ayebulala abantu asukumeza abantu balani bona bahamba becela amadlifu gabala mota bahamba ngenyawo bahamba ngamabhayisikili bathini bona uma besizwa ukuthi umuntu ongakaze alwimpi ongawazi ukuthi umbhobho uphathwa kanjani lamaplasi angu-21 bona behamba becela amalifti isuku zonke phezu kokuthunywa ukuthi abayebulala abantu phezu kokuthunywa ukuthi abayebopha abantu amaphoyisa lamasotsha la angithi uyabona ukuthi vele amaphoyisa lamasotsha azahluphekeza yekufa beprotekta abantu abatshontsha imali begcwalisa ezindlini zabo omnangagwa lapho
ngitshona njani istudio ngitshona njani istudio ngicela phela nike libali lami i-audio yami bakithi kambe suku zonke ngidlala nilokhu engifaka nje ngifuna ukuthi ngigcizelele mayelana ngendaba kamnangagwa yokuthi yena usevela e-Britain sevela kuyaphi sevela kuyaphi benza ama-mega deals kunini ama-mega deals ayakhulunywa ngawo kusukisela ngena 2017 wagijima ilizwe amazwe wonke akula nto abuyelayo namhla 2023 akula nto abuyelayo yikuzivakatshela nje kuphela
sanibonani njalo bantu bakithi kini lonke mahlaba kini lonke ma-ovedi nanzi izindaba ke lonke likhuluma ngawo amaplaza akhiwa alenzeni kalilawo li kwenzakini ke mahovete lunge likhala lithi yeyeyeyeyey bantu bakithi asilwelanga ukuthi omunye kunothi omunye sifuna sonke siphakameni silungiseni izwe lethu njengokuba sayesinile sayesithi kulokuzeni amalokuzeni labo obhuswa kanti lithithi obhuswa bana besisebenza labo bebuye bezosithathela bebe ngobhuswa sihi bethathe yonke into zibe ngezabo so hayi ake lizame iplani siyalibonga
studio seven linjani asiyaphila ngasonke siyathokoza inyuzele simayo zinhle kakhela abantu babambana ungaxatshani ama-opposition njengaloku bechasisa inkokheli laphana ulwa kawusebenzi lokho kufanele ukuthi sibambane sibe ngabantu abakhuluma zwilinye ngoba singama-opposition siyenze into siqinile ukunqobe singayenze ngathi yizano lefuna ukulwa into ebulala abantu yenza yonke leni kodwa-ke ivoti ivele nginto efanele ibe khona ngoba izano lifuna one party state yefunayo ukuthi nganje kungavotwa kube one party state yona le esiyenzwa ngosmith babethi bakhupha yena kodwa ke bona bafuna yona hayi asibambaneni asibambaneni sekuyiwa khona emavuni yabo
linjani linjani kustudio seven hayi siyajabula ukuzwa indaba ezimnandi mihla ngemihla ngithi qhubekelani phambili lingakhathali ukusinikeza zona izindaba mina bengithanda ukugcizelela bakastudio seven ukuthi kukhona imibono emihle kakhulu ebantwini khona lapha but kwesinye isikhathi uthola ukuthi aliyidla emoyeni imani ngokudlala imibono yabantu ababingelelanayo manje yabo kumbe livule indawo yabantu ababingelelanayo uthole ukuthi umuntu uzokhuluma nje ebingelela umbingelelo uzibani umbingelelo uzibani umbingelelo uzibani wami kanjani njani lolu hlelo ngolezindaba lube ngolezindaba sizwe imibono yabantu manje kuyavotwa sifuna ukuzwa imibono yabantu kanjalo nje okhuluma ngomshoza ngokuhlala nge-South Africa ngiyabonga
makhuluma silapha igama lami khona Gomo uma ngasekhaya lupani labendaba khona ku-41 ye siyazizwa izindaba zimnandi zivela kubo seven lola ikhulume lakhe ilizwi funa livakale phakathi kwamphakathi ye ya kulala undoda lo ovuka ekuseni lapha ikhuluma othanda ukwenza igungu yake lo hayi ukhuluma iqiniso iqiniso lihle uthona sisithi mashona siwabantu umbuso ubandezela izani kwaskheni zani asikhipheni izani bantwana bekhaya bantwana abahle sikhweni izani izani yefu njalo ngeke ikhokhele abantwana belizwe kungela mali ethengayo abantu bephila kuboleka izimali emali ayiboleka behamba bekuba kathi upresident lo mfuna ukubuza kahle kahle kathi yena inhliziyo yakhe injani kahle kahle abantu abahlupheka kangaka abanye bona baswela yona i-2 rand abanye bona baswela yona i-3 rand ukuthi nje hayi yazi ukwehluleka kwabantu bezani abantu bezani ndiyehluleka phumani embusweni alicela get out lihluleka akulamzame luzama iwani alilasihawu futhi labantu sengathi ngaphakama le audio izwakale
ngiyakukumshalale zimbindaba madoda lapha empilweni uhlupho esinalo ukuthi sonke singabantu esizitshela ukuthi thina abanye abantu bayenzwa uNkulunkulu webona abanye abantu bayenzwa uNkulunkulu sonke singabantu bakaKristu then kulokuthi kulento eyenzakalayo egcina isiyafaka ukuthi abantu bengazweli bengadlelani begcina bengazwani ngoba ma ukhangela omunye umuntu umkhangela njengenyamazana kuba nzima. What I'm talking about, I'm talking about respect to each and every individual, a creature of God, a creature kaNkulunkulu. Ngiye umuntu wonke ngekaNkulunkulu uhlonipha ubuntu la ukuze uhloniphe ngoba ngiyezwa nje labantu uzokuthi ubani kodwa ma ethethisa umuntu umthethisa ngefoni akamkhangelanga wangamthi ungayi kuye emtshela direct kunokumtshela indirect. So mina into engiyizamayo lapha ngithi bantu bakithi, ake sihlonipheni umhlaba ugcine ube ngumuntu ozathi noma uzihambele okuhambe ungalavalo okuhambe ungesabi. Ukuthukana is not politics, that is a radical thing futhi engasoze kuncedisa nalutho. Wena uzifakele i-stress mahala ma ufuna ukukhuluma ukuthi abantu belizwisise. Don't talk about tribe lokhana kwadalwa nguNkulunkulu ukuthi abanye abantu omunye umuntu ekhulume lolu limi olongalukhulumiyo omunye la ekhuluma ulimi lolu ongalukhulumiyo kodwa zonke izidalwa zikabani zikaNkulunkulu. Lapha ngizama ukuthi lani bantwana abancane ma likhuluma ngepolitiki lingakhulume uzozokungena le nhlamba. Inhlamba vele yakhe ayakhani ngoba ayiyakhile ukuthi inhlamba yakho inzondo. Inzondo ma isikhona liyagcina lingasezwananga. Umusa wenkosi uJesu ahlale kini udumo nofefe lobudlelwano moyo uhlale kuze waphakathi yami.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Izikolo zivuliwe okwehlandla lesibili izolo, imbadalo yemfundo sokuyindaba egudwini njengeminyaka yonke ngemva kokukhuphuka kwayo yonke into. Njalo lezikolo sezikhethe ukuphawula imbadalo ngemali yakwelemelika ikanti abazali besemukela iholo ngedola leZimbabwe. Ubathabele Masuku usiphalo ludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umnumzana Sibongu Musa Dube olomntwana ofunda ihlala esikolo kumbe iboda uthi izikolo bezifuna kuhlawulwe abantwana bengakangeni emabhasini abathwalayo.
Isikolo kasicacisanga whether kuzaba lama visiting fee loba kazi ukuba khona, bazasazisa in due course but ama fees abefunakala sebidi ngokugcweleyo the US dollar component lale ibhatalwa nge local currency.
Unkosikazi Judith Ndlovu uthi akula mali yokufundisa abantwana.
Anti challenge engibe nayo ukuthi ama companies baphuzile to pay us now izikolo sezivula sokumele siyenze ama errands wonke ama lines e bank network. Izikolo vela zivuma ukuthi umntana angene ngabhadalanga fees ngapha emsebenzini yabufuneka ngapha ukumele uyenze wonke ama duties okumele owayenze lo umntana kwanise ukuhamba esikolo lento zonke ezikwanileyo ngapha inflation ichayile imali yangkhona ukuthi kwane konke vela ikwane.
Omunye njalo umzali umnumzana Nkosana Marimo uthi kukhanya engani abantwana bakhululekile kancane lonyaka uma kukhanyelwa ubhubhanelwe COVID-19.
Kuyathabisa kakhulu ukuthi amalanga abazawafunda aseyanele sengamalanga apheleleyo ngamahlanu okutsho ukuthi sebezathola imfundo eyaneleyo. Hatshi lokho besokusenzakala ukuthi bebethola imfundo esilelayo njalo silethemba ukuthi ababalisi labo bonke abogatsha lwezemfundo bazakuzinikela ukwenzela ukuthi isizwe sethu siphumelele labantu bethu baphumelele.
Unkosikazi Nomvula Mpofu olabantwana abafunda kobulawayo uthi konke kukhanye kuqhutshwa kahle lonyaka.
Hayi kwabisithemu izikolo zivulwa, hayi zivulwe kuhle sibili azange sibe lodubo and then esikolweni hayi labantwana azange babe lodubo. Ekhona nje kuphela ukuthi kulaba abazali esithe singakabhadali i-school fees besikhunjuza ukuthi please bhadalani ini i-school fees. Hayi bazingele kuhle sibili abantwana esikolweni ukuthi the akufana ndakwezinye indawo bathi baziqoshe ngelanga lakuqala kuthiwe buyelani abangabhadalanga kodwa athesayi bazingenele sibili kuhle.
Unobhala ugatsha lwezemfundo unkosikazi Dumisang Thabela ngenyanga ephelileyo wakhupha umbiko okhuthaza izikolo ikakhulu lezi ezilabafundi abahlala esikolo ukuba ziqhubeke zinanzelela indlela ezifakiweyo ezokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 kanye lomkhuhlane wohudo. Ngimele i-Studio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngisithi asidibaneni kusasa ngasikhathi sinye kumbe abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lingaya ku www.voandebele.com. olivalelisayo igama nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye silazo ezinye njalo ntambama lamhlanje ngo 7:30.